ababotshiweyo laba abathi umkhokheli we-ZCTU umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele wayo umnumzana Japhet Moyo badojwe ngamapholisa phandle kwamahofisi abo e-Golan House belindele ukuya emthethwandaba kamantshi lapho bekumele kuthethwe udaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapholisa sokuvimba ukutshengisela. UZulu jikelele usole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa lokuhlukumeza abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo kulokho okwenzakala elizweni elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Omunye wabasola lesi senzo yisakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona DBD.
Engakutsho ukuthi kushuthi yingabomu amapholisa enze ngabomu ukuthi abathathe njengoba vele babe sebekhulumile ukuthi bafuna ukuthi bengene bedemonstrate ezintweni ezi-affekth abantu abantwana baseZimbabwe kodwa amapholisa ngenjongo ade belayo lokubathatha ukuthi disorderly conduct. I-disorderly conduct umuntu ezimele phandle kwehofisi yakhe singakwazi lokuthi umelele ukuya ngaphi kumbe ucabanga ukuthi enze njani. Angikholi ukuthi ungaba i-disorderly conduct umuntu esemsebenzini wakhe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ebelokhe emise imota zawo zamalori amapholisa esigodlweni samahofisi awe-ZCTU edolobheni leHarare. Ngakolunye udaba oluphathelene lezokulungisiswa kwesimo elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu zimanyene labezokholo lwesiKristu baqoqa umhlangano omkhulu lapho inhlangothi ezimela uZulu weZimbabwe zizokwethula ezikufisayo ukuba kulandelwe inkokheli yelizwe ukuthuthukisa isimo somnotho lenhlalakahle kaZulu. Okhokhela kulolu hlelo olukhangelelwe ukuba khona ngomvulo mhlaka 15 Mfumfu engumqondisi we-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi ulandisa ngokubafuqileyo ukuthi kukhulunyisanwe phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo.
Sesikhangelelwe ukuthi thina sithi kuma-political leaders bona laba abakhona ezikhundleni simasikhangela iZANU-PF sikhangela iMDC masikubheke ngelinye ilihlo sinanzelela ukuthi bonke bakhona kuphawa. Kungani sitsho njalo? Uzabona ukuthi iMDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikhangela iZANU-PF layo ila makhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president ku-state house.
Ulandisa njalo ngempumela abayikhangeleleyo ekupheleni kwalomhlangano ozokwenzelwa eHarare International Conference Center HICC.
Abamele amanye amazwe labo babuye abazomdabuko labo abakhokhelela amabandla ikakhulu laba akade bengene singathi khona emncintisweni khonapha kuma-elections. Sizimisele njengabantu abeZimbabwe ukuthi siphume singathi ku-political jacket sifokase as a country and sikhangelele ukuthi lawa ma-politicians since sibanqusile bazoba khona and sikhangelele ukuthi bazalalela ukuthi abantu bafunani from now going forward.
Abamanyane wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bemanyene labokholo lwesiKristu i-Civic Society and Churches Joint Forum bathi bakholwa kwezokuba kuqale kuxoxisanwe kubonisanwa labezombusazwe kanye lenkokheli ebusayo ngenkinga ilizwe libhekane lazo anduba kuthathwe amanye amanyathela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.